Siyabonga Chris Lojonga. Siyalamukela ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 4 kuNhlangula 2015. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Walamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje.
Ngubani olokhu esagcine izimali lezana? Ivalu yakhona, intengo yakhona bayitshelwe ngubani? Uyabona ukuthi vele sokutshengisela ukuthi indlela abaxoxa ngazo ku-Reserve Bank ziphambene ngoba ngaye vele bahle bakhuluma ngakho besithi bona gcinani nini izimali zenu.
UZulu obelokhu elenqwabanqwaba zemali yedola leZimbabwe elingasasebenzi usezenelisa ukuthengisa imali ephiwe idola leMelika. Phansi kohlelo ohulumende athi lujonge ukugqiba udaba lwedola leZimbabwe. ELeZimbabwe ngelinye lamazwe akhokhelayo ekuphulweni kwemithetho. Yafakwa esibangeni sokulikhulu phakathi kwamazwe alikhulu lambili, 102 emhlabeni jikelele. Okungalandelwa khona imithetho. Umphathintambo wabona ngendaba zasesigabeni seManicaland, uNkosazana Manje Chimene uthi abaphila ngokuthengisa izitaladini zesigodlweni salesi sigaba iMutare kabasoze basuswe ngodlakela lapho abasebenzela khona. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. UZulu obelokhu elenqwabanqwaba zemali yedola leZimbabwe elingasasebenzi usezenelisa ukuthengisa imali ephiwe idola leMelika. Phansi kohlelo oluhulumende athi lujonge ukugqiba udaba lwedola leZimbabwe. Kodwa iningi alithabanga ngesilinganiso semali ezayiphiwa yona. Nxa ulamadola amahlanu akudala i-$5 uyaphiwa i-$0.05, kuthi i-$10, $20, le-$50 uyaphiwa i-$0.20, i-$100 endala ikupha i-$0.40, njalo i-$500 ikupha i-$2. ELeZimbabwe laqala ukusebenzisa imali yakwamanye amazwe agoqela eleMelika, South Africa, leBotswana ngomnyaka ka-2009 ngemva kokuba idola leZimbabwe lingasenelisi ukuthenga sona isiwiji nje kuphela. Kufunakala ukuthi umuntu abe lenqwaba yamadola yokuthenga sona isinkwa nje kuphela. Ezinye ingcwethi kwezomnotho zincomele linyathelo zesithi lizakhuthaza abamabhizimusi ukuthi beze elizweni ngobuningi ngoba litshengisa sobala ukuthi idola leZimbabwe alisei kuphenduka njalo. Enye yalezi ngcwethi umnumzana Rejoice Ngwenya utshele uChris Gande Studio 7 ukuthi inyathelo likahulumende leli kalincedi.
Yabona balaleli, sokule minyaka eyisithupha kumbe emihlanu kwedlule inkinga le yamali yamaphepha yamazindola. Ngubani olokhu esagcine izimali lezana? Ivalu yakhona, intengo yakhona bayitshelwe ngubani? Uyabona ukuthi vele sokutshengisela ukuthi indlela abaxoxa ngazo ku-Reserve Bank ziphambene ngoba ngaye vele bahle bakhuluma ngakho besithi bona gcinani nini izimali zenu. Imali eziningi zalahlekelwa kuma-accounts, ayiso izimali ezithelwe ngabantu ngoba abantu sebadabula kudala bathisa babasimlilo. Lokhu sokuyikuqila abantu lokho.
Siyabona ukubana imali le ithengwa ngentengo efana eqalisela yona ku-$0.20 isiyafika ku-$2. Ungathini wena ngalokhu njengoba sizwa abanye bekhala ngokuthi hayi imali le incane?
Yakhonona ngoba nxa bekhangelela ukuthi imali bona ababeyisebenzisayo amazimdola akhona ayethengani. So kukhanya ukuthi bona abe-monetization basebenzisa bona ama-rates ababafunayo. Ye kuyahlupha, yikho nisithi isikhathi sakhona sesedlule sesisiningi kakhulu ukuthi umuntu uyekwazi ukuthi nxa ngangithele i-500 million kumbe i-1 trillion ngiyathenga ngangithengani kumbe wawuthenga isinkwa. Nxa wawukwanisa ukuthenga isinkwa ye-1 trillion kuthi ukuthi kathesi i-1 trillion ifanele ibe i-$1. So bona vele kabazanga babuze abantu, kabazanga ba-contact bathatha bona uma-John Mangundla labo ekhubukile mlambo bathatha bona i-responsibility yokuthi basitshele bona ukuthi i-monetization ini kanjani. So kufanele ukuthi bafanele babuyele ebantwini bayebuza ukuthi i-value yemali esiyinika yona yayithengani ngalezo nsuku nxa abantu besifile imali kakhulu.
Khona kuncedani okwenziwa nguhulumende ukuthi athengele imali?
Akuncedi lutho. Yikho phela abantu abaziyo besithi bona leli lithuba lokuthi uMangundla lo Mgabe lo Thinamasa lo Mlambo balethi amanothi langemuva kwendlu i-backdoor ngoba akuncedi lutho.
Umnumzana Rejoice Ngwenya yingcwethi ecubungula izomnotho bekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. ELeZimbabwe libikwa lingelinye lamazwe akhokhelayo ekwephulweni kwemithetho labekwa esibangeni sokulikhulu phakathi kwamazwe alikhulu lambili, i-100 out of 102 emhlabeni jikelele. Lilandelwa ngokungalandelwa komthetho. Inhlolisiso yenziwe ngabe World Justice Project Rule of Law Index lonyaka iveze ukuthi iZimbabwe isesibangeni sesithathu ukusuka emsileni phezu kwe-Afghanistan leVenezuela. Ele Denmark, Norway, le Sweden, yo asesiqongweni sengalane yamazwe alandela imithetho. Inhlanganiso ye-World Justice Project ethule umbiko omnyaka yonke ikhangela umomo emazweni ehlukeneyo kakhulu kwezombusazwe ukungethembeki lokunye. Iqhubeka inhlanganiso le isithi ukulandela kwemithetho kuphathisa ekwehliseni ukungethembeki, ukuchaphazwa kwenotho kanye lokuvukela abantu makhaza kunhlupho ezifana lemikhuhlane lezokungami kuhle kwenotho.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Umphathi ntambo obona ngendaba zesesigabeni seManicaland uNkosazana Mandichimene uthi abantu abaphila ngokuthengisa izitaladini zesigodlweni salesi sigaba eMutareka basoze basuswe ngodlakela lapho abasebenzela khona. Lanxa umphathi ntambo wentuthuko ezabelo lamadolobha uMnumzana Ignatius Chombo ethule isiqondiso ngensonto esiphe laba abantu iviki yokuthi basuke nxa bengenzanga njalo bazathunyelwa amapholisa lamasosha ukuzobakhupha. Uchimene uthi abaphila ngokuthengisa laba abazinkulungwane ezedlula ezimbili abasebenzela kuleli dolobho bagcwale ezitaladeni ngenxa yokugonyulwa emsebenzini ekuvalweni kwamakampani amaningi awemtare agoqela iMtare Board and Paper Mills, iCane's Foods, Quest Motoring lamanye. Ngakho-ke uthi laba abantu kabasoze basuswe bengakatholelwa indawo zokuthi basebenzele khona. Kusenjalo isiphathamandla senye inhlanganiso elwela amalungelo abaphila ngokuthengisa izitaladeni yeZimbabwe Chamber of Informal Economy Association, uNkosikazi Deborah Mukasa uthi amalunga abo aseqoqe umthandazo eMsasa eHarare lapho abazathandaza ubusuku bonke lamuhla ngaphambilini kokukhulumisana leziphathamandla zikahulumende kusasa ngalolu daba ngendlela yokululungisisa.
Thina kusiphathe kubi sibili njengezothiya. So sesibuthene sonke eHarare ukuthi sibe le-all night prayer sikhuleka then kusasekuseni beze sisiba lama-solidarity messages from ama-partners ethu. Sikhuluma nje ngakhona lokhu ukuthi uminista wethu siphatha njani ngoba nxa sinanzelela amasosha lamapholisa afakwa nxa kule kufuneka i-peace. So thina kasizi lo muntu ukuthi singafakelwa emapholisa lamazoda for i-peace leyo. Umthandazo lo uzabanjwa eHarare kuthiwa se-Women's Bureau eMasasa. Yikho lapho esibuthana khona. So abantu bonke from different ama-territories they are traveling khathesi ukuthi sibe lo mthandazo lo wantambama. Sizalala sithandaza ubusuku bonke kuvuke ekuseni sisiba lama-messages aza kuya khona le kuziphatha amandla. Then izolo mina ngivele ngiseHarare kwenzakala evele ngikhona ngapha eHarare. Ngike saba lesikhathi sokuthi sihlangane lo meya weHarare, sahlangana lamanye ama-organizations sikhuluma ngakho khona lokhu. Sikholela ekukhulekeni, sikhulekela lowo moya ngoba ubone ngathi ngumoya omubi ole politics phakathi ukuthi sibeke konke kuNkulunkulu ngoba siyizidala zikaNkulunkulu. Lakhona lokho okwenzakalayo uNkulunkulu kasambulele sibonise indlela. Asikho kupolitics. So yikho sifaka uNkulunkulu ukuthi bona laba ama-politicians abakuzamayo ukudlala ngathi, ukudlala ngempilo zethu, uNkulunkulu ebe lapho.
Lo nkosikazi Debra Mukasa isiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Chamber of Informal Economy Association sixoxelaye eseHarare. Abenhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu eZimbabwe bavumelene ukuthi sesifikile isikhathi sokusebenzisa imbono yabantu ukulungisisa udaba lokhetho ngenhloso yokulungisisa inkinga ilizwe elibhekane lazo kulungiselelwa ukhetho luka 2018 hathi ukuthembela emhlanganisweni ezifana le-African Union kumbe i-SADC kuphela.
Lokhu kuphume embuthanweni womkhosi wokunanza usuku lwe-Africa Day owenzelwe ehoteleni ye-Holiday Inn eHarare lamhle kuseni oqoqwe yinhlanganiso yemanyano wenhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu eZimbabwe Human Rights NGO Forum isebenzelana leZimbabwe Election Support Network ZESNI. Omunye wabakhulume kulomkhosi emele inhlanganiso yamagqwetha alwela ilungelo loluntu yeZimbabwe Lawyers for Human Rights Zetelechara umnumzana Zimbabwe Chimga uqonqosele ukuqakatheka kokudinga indlela ezivela kuZulu athi yikho okungaphathisa inhlanganiso ezifana le-AU le-SADC. Umqondisi we-Transparency International unkosazana Mary Jane Samukele Ncube uthi sekudinga izizalwane zakuleli zibeke amakhanda ndawonye zidinga indlela ezingaletha inguquko ekuqhutshweni kokhetho atho afuna kwenziwe kuqala okuzafuqa o-SADC le-AU ukuba balalele okuphuma kuZulu.
Sesifika kubo SADC la kubo AU fanele kube sokucacisile kibo ukuthi bona abantu beZimbabwe kuyini abakufunayo ngoba singahamba singaqalisanga thina ukuthi silungise amanyathelo wethu ukuthi aqine laba basoze bezihlupha ukuthi basukume bebona ukuthi hawu kuyini lokho lapho abantu laba bakukhulumayo sebedinyiwe labo ngokuzokuthiwa ye sithi ama-elections kade engafeka kungala transparency.
Wengeza wathi kuqakathekile ukuba le nhlanganiso ezisebenzelana loZulu kunhlangothi ezehlukeneyo zempilo ezibalisa ezokhetho kumele zizwisise abantu ezisebenza labo kuqala ukuthi kuyini okuyikho abaqakathekisayo.
Kumele ukuthi siqalise ukuthi senze umsebenzi wokuzwisisa abantu ukuthi bona bavele bazimisele ukwenzani phakathi kwalapha abahlezi khona ngalokho okubahluphayo. Njalo lokho okubahluphayo sithi indaba yona leyo yama-vendors bayayibona yini ikhangelane le ndaba zokhetho ngoba kwezinye isikhathi abantu abazwisisi ukuthi indaba yesikolo yabantwana, indaba yezibhedlela, indaba sithi yona imali ongwayo, indaba yemsebenzi, konke kokuqondane lokhetho. Nxa ungazange uphume lawe labanye ukhulume ngendaba lezi kumbe uzilwele indaba lezi akusoze ukuthi ngesikhathi sokukhethwa kuphongunjinja. Kufanele ukuthi lawe ubambane labanye nxa sokukhulunywa ngendaba zezikolo kumbe ngezamavenda kumbe ngezani ukwenzela ukuthi ngesikhathi sokukhetho laba abantu abamisa kumbe abazimiseleyo ukuthi beme ukuthi bakhethwe sebekwazi ukuthi khathesi nxa singazange siphumelelise izinto lezi asingene.
Abenhlanganiso lezi bavumelene ukuba kuqakathekile ukusebenzelana loZulu ukuze azwisise ukuthi kumele aphatheke laye kunhlelo eziletha inguquko elizweni ngendlela yokhetho. Isizalwane zeZimbabwe zona zikhuthaza ukuba zehlukane lomkhuba wokubalekela inhlupho zazo zithembele kwamanye amazwe kanye lenhlanganiso zomhlaba ukulungisisa inkinga eziselizweni ngoba kukulutshwana lezinhlanganiso ezingakwenza. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Studio 7 Live Talk kuhlelo asihluzeni bomama lamhlanje. UPraxedis Jeremiah lo mavela simhlanganya huye babe bekhangela isiqondiso esethulwe nguhulumende esokunikeza abaphila ngokuthengisa iviki yokusuka lapho abasebenzela khona bengayekela bazathunyelwa amapholisa lamasosha behlaziya ukuthi abesifazana kubathinta njani lokhu. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Le balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington. singakangena esigabeni esilandelayo wathi sikhangele ezivela kwamanye amazwe. Kufe abantu abangamachumi athoba munemunye ekudubukeni okwenzakale egalajini okuthelelwa khona amafutha ezimota esigodlweni seGhana iAccra lapho abakade becatshelele izulu ebelisina kanzima lamhlanje. Iziphathamandla zikahulumente zigcizelele ingozi ecine ibangela ukulumatha komlilo kwezakhiwe eziseduzane laleli galaje. Umthethandaba wele Melika uzwe ubufakazi besinye isiphathamandla senhlanganiso yenguqu emhlabeni jikelele eFIFA sivuma ukuthi samukela ukufumbathiswa ekukhethweni kwendawo zokwenzela imidlalo yamazwe omhlaba ngomnyaka ka-1998-2010 kanye lango-2013. UCharles Blazer oyisizalwane seMelika osebenze kwezemidlalo okweminyaka edlula amachumi amabili uvumile amacala alichumi emthethwandaba wensitha ohlale eNew York. Uvume njalo ukuthi wafumbathiswa ekukhethweni kweSouth Africa okwenzelwa imidlalo ka-2010 kanye leFrance ngomnyaka ka-1998. Izizalwane zeZimbabwe ezidabuka esiqintini semadopo ezansi emaNdebeleni ezisebenza kweleSouth Africa sezisungule inhlanganiso yezentuthuko zavula lekheli yebulenjini ukuze zithole imali yokuthuthukisa impilo kaZulu kule indawo. UBenedictine Hlapho uxoxa labeZimbabwe laba abathi basicabange ukuzenzela njengoba sekulokhu ilizwe lathola uzibuse umphakathi wale indawo ulokhu engayitholi impucuko.
Isiqindi semadobo ngenye yezindawo esezansi yakwele Mandebeleni ezisasilela kakhulu ngenhlelo zentuthuko ezifana lemigwaqo, amanzi, impucuko ezikolo kanye lenhlelo ezidala imsebenzi. Ukudla lakho kuyasilela kakhulu kulindawo ngenxa yokusilela kwezulu. Lokhu ke yikho sekwenza izizalwane zakulesi siqindi ezisebenza kwele South Africa zamanyana lophakathi walindawo babumba inhlanganiso yezentuthuko abayibiza ngokuthi iMatopos Community Trust Fund. Isiphathamandla salinhlanganiso umnumzana Jela Sinkomo odabuka eSontala eKhezi uthi kunenga sebekwenzile endaweni ezibalisa iSontala, isilongwe, imbembeswana lemloyi.
Sathi ngcono siqale nge-library. Sathi ke masiphuma ku-library i-community but no bafuna idipa ngoba la inkomo ezidipa khona kusekudeni. E-community center akula ma-toilet. Community yathi ifuna ama-toilet baqala ukwakha ama-toilet kuleyo ndawo.
Uthi njengoba le ndlala kuyinto ehlukumeza uZulu kakhulu kulesi siqindi baphakathi kokusungula inhlelo zokulima ngokuthelezela endaweni yesilongwe.
Sine project esiyenzayo ukuthiwa irrigation scheme of which UNICEF izama ukusupporta kuleyo project. Bayalima, bayatshala, bathengisa amakhabheji nezinye nje izinto. I-farming yabo incane. Ingayibiza ngithi subsistence farming but sizama ukuthi si-commercialize.
Ungomo uthi kulequla labatsha kulinhlanganiso eselihlele ukuthuthukisa ezemfundo lahlela qala ngesikolo seSontala Primary.
Yesikolo kune project abayenzayo bathi Sontala Development Project kushukuthi ngama students ayehathi ay part of iMatopos but bafuna ukuplanta back esikolweni. So babhizi manje bapenda izikolo bafaka nezivalo ezintsha esikolweni. Sontala Primary School and Sontala Secondary School.
Sabe sungule njalo inkezo yezemidlalo yenguqu ehlanganisa izikolo zeSontala, isilongwe, imbembeswana lemloyi lapho abanqobayo baphiwa khona imali yokuthenga abakuswelayo ezikolo zabo. Elinye ilunga lalinhlanganiso umnumzana Musa Ngwenya uthi inhlanganiso yabole isilomfutho omangalisayo ngemva kokuqala ihamba ngonyawo lonwabo ngo-2009.
Sacaba ngusungula le organization kungoba sibona izidingo zomphakathi njalo sinesifiso sokuthi njoba sihlala ngaphandle sisesigangeni nje lokho sikuthola okuncane sisize abantu abasemakhaya labo.
Uthi ke uhlupho olukhulu ukusilela kwemali ukuze bangene ezindaweni zonke kulesi siqinti. Uthi imali abayisebenzisayo kwamanje ngephuma ezikhwameni zamalunga alinhlanganiso kanti uthi incane kakhulu kokuthi kufana nje lokuthi bazama ukugcwalisa amanzi edamu besebenzisa amankomitsho.
Inkinga zemali sisuka sibe nazo sometimes ukuthi interest yayo ngani yaphela kodwa manje sebayaqala futhi bayabona ukuthi hayi ngoba sesizama project esiwenzile thina iyasiza kakhulu ukuthi si spread izwi ngamatopos
uthi ke sebevule ikheli ebulenjini beinternet at www.matoposcommunity.org ukuze bafinyelele loba ngubani emhlabeni jikelele ofuna ukusiza izakhamizi zematobo ukuze lazo zibone zikholise intuthuko haji ukuhlala zizwela kwamakhelwana njengomnuko wamabhanzi. Ngimele Studio 7 eJohannesburg eSouth Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Siyabonga Benedict Nhlapho. Uhulumende weMelika uthi lanxa engakazimiseli ukuvuselela ubudlelwano obuhle lohulumende weZimbabwe uzaqhubeka isekela uZulu ngenhlelo ezitshiyeneyo ezigoqela ukudingela abalambayo ukudla kanye lokupha abaphila legcikwane leHIV amaphilisi. Untungameli Nkomo weStudio 7 usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Isithembiso lesi siphume izolo emhlanganweni wekomiti yedale leMelika eleCongress ebona ngobudlelwano baleli lizwe lamazwe eAfrika. Umhlangano lo ubuhlaziya umumo weZimbabwe lelakusasa lobudlelwano phakathi kwamazwe omabili njalo uze ngemva kokuba uhulumende weMelika ethumele iqula lakhe eZimbabwe kumaviki amathathu edluleyo. Obekuqula leli unkosikazi Shannon Smith utshele ikomiti le ukuthi ngakuboneleyo eZimbabwe akukabi lesizathu sokuthi iMelika idlelane kuhle leZimbabwe.
Current circumstances do not merit a change in our policy.
Ngomumo okona kathesi akula sizathu sokuthi iMelika ivuselele ubudlelwano bayo leZimbabwe. Kodwa silethemba esikhathini esilandelayo ubudlelwano lobu buzaba ngcono. Sima ngesithembiso sethu esasethula ngomnyaka ka-1980 esokusekela uZulu weZimbabwe kwezombuso okhululekileyo, ezonotho lezempilakahle. Kuze kube namhla iMelika isiphe eleZimbabwe imali edlula amabhiliyoni amabili lengxenye yamadola i-$2.6 billion.
Wengeze wathi uhulumende weZimbabwe uqhubeka engananzi intando kaZulu njalo engahloniphi amalungelo oluntu.
Zimbabwe remains trapped in a moment of time that has been unfolding for decades.
IZimbabwe iqhubeka isesimeni ebikiswe eminyakeni edluleyo. Umgabe uyabusa ngemva kokhetho olwalungakhululekanga. Umnotho uyabhidlika ngenxa yemithetho emibi. Kulokusilela kokudla. Udlakela solwehlile. Kodwa inkululeko ayikho. Lokhu kuvezwa la yunyamalala kuka-Itai Dzamara.
Ekhuluma emhlanganweni munye umgcinisihlalo wekomiti yeMelika le ebizwa ngokuthi yi-Subcommittee on Africa, Global Health, Global Human Rights and International Organizations, umnumzana Chris Smith uthe usekelo uMongameli Mugabe aluthola kunkokheli ye-Afrika lwenza kube nzima ukuthi kube lenguquko kwezombusazwe eZimbabwe.
As a hero of the independence and majority rule movements, however,
njengomuntu owalwela uzibuse weZimbabwe, uMugabe ulosekelo olukhulu kubakhokheli be-Afrika. Ngalokho kabavumelani lezijeziso zenotho okusuke kwehlule imizamo yeMelika yokuthi kube lenguquko kwezombusazwe lakwezenotho ekhangelelwe nguZulu.
Ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya uthi uvumelana lo Smith ekuthini umnotho weZimbabwe ubhidlizwe ngumbuso weZANU-PF omubi hatshi izijeziso zenotho.
Amakhampani alungisa impahla eZimbabwe bayathengiselana labantu amakhampani e-Europe. Umgabe la uyahamba e-United Nations, amavisa ayanikezwa abantu abajeneyo. Yena kuphela lo mkakhe yibo abaliswayo ukuhamba e-America. Kutho ukuthi vele ukuphanjaniswa komnotho weZimbabwe uqondane lokwehluleka okubusa kweZANU-PF.
Sibuze umsekeli weZANU-PF umnumzana Morris Ngwenya ukuthi uthini ngokuphume emhlanganweni weMelika lo.
Lilenhloni zokuthi abantu ababasekela abebandla le-MDC badliwa baze bachabalala okuthi akusela bandla esingakhuluma ngalo asikhuluma nge-MDC ngenxa yokuthi selihlephuke lahlephuka. Ngakho-ke kathesi balenhloni ezokuthi babuye kuZANU-PF okhokhelwa nguMongameli Mugabe.
Omunye wabakhulume emhlanganweni wayizolo ngumlimi omhlophe owathathelwa iplazi umnumzana Ben Frith. Yena othe abalimi abamhlophe baqhubeka behlukuluzwa nguhulumende weZANU PF. Ngimele iStudio 7 ngikhona pha eWashington, yimi uNtungameli Nkomo.
Sokuyisikhathi sokulibalela imbiko esiyithola nge-email, Facebook lange-WhatsApp. Siqale ngencwadi evele kumlaleli wethu othili njani basakazi nguFibion ubaba kaMbido ngiseJohannesburg. Ngithanda ukubingelela laba abalandelayo. Umama uMankomo, lo nkosikazi wami umama kaMbido, uKhuza uMbekezeli, uPastor u-Egi labanye. Ngiyabonga basakazi abahle. Umlaleli wethu uTim olobe eseKrugersdorp eSouth Africa uthi, linjani basakazi abahle, ngicela lingazise uhlelo okuyabe kukhulunywa ngalo emsakazweni ukuze lami ngithumele ama-comments la. Engikhona ngilalela ngo-7 until 8, so iyabaleka ngendaba ye-network. Ngazalelwa eZimbabwe eMathebeleland, I've more to comment. Siyabonga mlaleli ngokuloba kwakho, amagagasi ethu ayantshintsha ke ngo-8 o'clock. Uzama wonke lawo amagagasi athi 9:09 a.m. lawe shortwave 4930-12080 laku 15460 kilohertz. Ngizawaphinda njalo amagagasi athi 9:09 a.m. lawe shortwave 4930-12080 laku 15460 kilohertz. Themba kuzalunga. Umlaleli wethu uTarget Ncube okobulawayo enkulumane uthi, lingabe linjani basakazi, mina ngilengxaki enkulu ngogetsi osecinywa njalo kanti sokuyiyona indawo yokudlalela yini. Akusena break ne-lunch sokudliwa ntambama phezu kwalokho lo gets sethengwa njenge-airtime. Yiyona inkululeko okukhulunywa ngayo le elizweni leli. Akulanto ongayizwa ethuthukisayo kodwa izithembiso zamanga yizo eziphuma phambili. Madoda, makusehlula dedelani abanye, ingani lo mvundla uyayeka isikhundla adinge esinye. Ungangena ekamelweni phuma ubone phandle ukuthi kwenzakalani, usungazufele khona. Elizweni sokuphila abalezikhundla, uma ungelaso uzogoba. Khona manje izwe lisebenzisa imali yangaphandle kodwa ezinkulu zikubhekile. Kodwa into ekhona engiyichiya emphakathini, kusasele 5 years ukuphuma eGibhithe singene eKhenani, indlela engiyibonayo kodwa madoda kawazami ukulungisa abezwa ukukhala kwabantu. Ye, imbono kamlaleli wethu uTim leyo. Ogcina umbiko wesiwuthole ngeFacebook uthi, uhlelo lwenu lumnandi, ngicela lingibulisele umama uMelda losisi uDawuthi basewange, lo Mark Ncube oseChinoyi, ngingakakhohlwa uSifas Kashoko osebulawayo. Ngingathaba kakhulu lingayifunda. Libe lesonto emnandi, lisale kuhle. Yimi uFrancis Ncube waseSouth Africa. Lani lelakho ukuzwa yenu imbiko ibalwa emoyeni balaleli ngokuthumela i-text message, ye-WhatsApp loba i-email kustudio7@voanews.com. Inombolo ze-WhatsApp zithi 1202-465-0318. Lasebulenjini liyasithola kukheli ethi voandebele.com. Ukugqiba uhlelo lethu sikhangele bezikhokhela uzilobe lokho elenqwabanqwaba zemali yedola leZimbabwe elingasebenziyo sezenelisa ukuthengisa limali ephiwe idola leMelika phansi kohlelo uhulumende athi lijonge ukugqiba udaba lwedola leZimbabwe. ELeZimbabwe libikwa lingelinye lamazwe akhokhelayo ekuphulweni kwemithetho labekwa esibangeni sokulikhulu phakathi kwamazwe alikhulu lambili i-102 emhlabeni jikelele olokungalandelwa komthetho. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga, ngisithi asidibaneni njalo kusasa.